uTrump mbona ngumuntu lwana esingathi ule ego, njalo i-ego yakhe iyala ukuthi udliwe. Kodwa okuqakathekileyo yikuthi sibona idemokhrasi ye-America isemsebenzini. UTrump uyala ukuthi udliwe, njalo uya emthethwandabeni ukuze aveze sobala ukuthi uqilwe kanjani. Into eqakathekileyo yikuthi silinde ukuthi inkantolo zizothini ukuze sibone ukuthi sibisibili idemokhrasi ye-America iyasebenza. Ende wonke umuntu ophatheka kwezokhetho ulelungelo lokuthi aconteste ama-results e-court nxa ebona engani uqiliwe. Njalo ukuthi ama-court azosebenza njani ngibone ngani yikho okuzasitshengisa ukuthi i-America yona isebenza njani nxa sikhangelele izinto ze-democracy. And singahle sifananise lokwenzakala e-Africa okuthi umongameli ohleliyo osemandleni ngaleso sikhathi nguye futhi esingathi uzibambile kumaqembu lawa ayenza ezokhetho abalayo arejista abantu lani lani lani. Xa ukhangele eZimbabwe siyabona ukuthi iZEC leZANU-PF engani yinto one engani kuyafanana vele. Kodwa ke e-America sibona umuntu osemandleni esithi uqilwe yilaba abokhethwa babalayo lamaqembu la, okuyinto esingathi e-Africa asiyazi sizake siyibone. Maybe e-South Africa yikho esingathi ingani ivamile ukuthi i-IEC singathi liqembu eli-independent.
Ulubona luphela njani lolu daba?
Ngokubona kwami uTrump akalethanga i-evidence yokuthi uqiliwe, ngoba kwezinye indawo nxa sikhumbula sedliwe umkantolo ezimbili lapha sihambise khona isikhalazo sokuthi uqiliwe. Lokhu akulethayo angazi ukuthi kuzasiqinisa ngaphi, but ngokubona kwami uTrump akalama-complaints aqinileyo. Lapha mekhona hhayi ludaka nje olungaqinanga, ngoba ama-complaints akhe are likely not to yield any victory for him.